kuba kuhle ukuthi engxenye uhulumende avulele ezinye inhlanganiso zisondele esingathi nabalekela imonopoli ngoba sibona ngathi iVesa isinanzele ukuthi ivele iyeyodwa yanika lawo mandla. Engxenye avulele ezinye ingadi ezingashisa ukuthi lazo zingene zinika abantu amagezi kuzenza ukuthi lolu kudaba lokusupha amavesi ibe ngcono. Ngoba okathi esikhuluma kanje zananzela ukuthi iVesa vele iyisandla ngoba iparastatal yona kahulumende. Izinto eziningi abazidinga ngoba abazifunayo bazidinga imali abona bayidinga kuyo uhulumende yona lo uhulumende ongela mali yakhona. So ke sibona ngathi into ezasikhathaza sibili ngoba nxa uhulumende evele engela mali ejombe ngendlela ajombe ngayo leziVesa okufana nayo la izaba lohlupho olufana nayo. And futhi sinanzela uzananzela iVesa uhulumende yasebenzisa amagesi amaningi esethule ukubhadala kwi-incumbent usitho ukuthi sizaqhubeka sile hlobo olufanayo. So but engavula amagesi ukuthi hhayi wonke umuntu ongakwanisa ukuthi enelise ukuthi aletha amagesi kangene la elizweni anike amagesi abantu bakhethe ukuthi engifuna ukuthi hhayi ngithenga amagesi ukuba kungenza uhlupho lube nganena.
Zikhona kodwa inhlanganiso ezaphiwa amalayisensi okuqhuba inhlelo zesola kodwa okwaphumayo lapho yikho okungani kuyahlupha kakubonakali kuhle.
Ye uhlupho lenhlalo zaphi isola isola phela ungayinanzelela ile hlupho lokuthi bathi bona abajoy abazingcitshi idinga imali eningi ukuze wenelise ukuthi isola le ukwanisa ukuthi wenelise ukuthola imithini yakho alinzonke ezifuneka ukuthi ibe khona isebenze kuhle. So sibona ngathi ingxenye leyo i-long term project but uhulumende siyakholela engavulela vele inhlanganiso ezimileyo ezinye ingxenye ezingaphandle kwelizwe leZimbabwe ukuthi zibuye lazo zizodingisa amagesi azala abantu bathenge kiso. Ungasihambela lula kulokukhangela kuphela bona abesola abanikwayo futhi ungakhala kwanikwa abantu amanye amakhampani vele ale mali lawa engathi ayiqedakali kahle abadonsa nzima.
Izithini izakhamizi zakoBulawayo ngalolu daba?
Kweli izakhamizi zakoBulawayo zona vele ziyakukhola ukuthi uhlupho lwamagesi esihlalo kade sikungenxa yemonopoli esilayo. Kodwa lazo ziyakukhola ukuthi nxa kungaba le ndlela yokuthi kuvulelwe amanye amakhampani asondele amagesi abantu bavunyelwe ukuthi hhayi wena ufuna ukukhetha ngale khetha lwana ukhethe lwana ungasincedisa ngoba khathesi abantu baba njengentamo akulo lapho ongaya khona. Sonke singabantu beZesa nxa isehluleka ifa labantu nxa ungathi zozingcono ihamba labantu ngezinye indlela iZesa yesi-dictate pace khonokwana yikho kubi ebantwini.